hayi okwenzwe iMorocco kuyajabulisa kakhulu ikubonisa ukuthi ke iAfrica yelayo iyenelisa ubomba amaqembu angakompitha lamanye amazwe aziwayo ngezenguqu nxa sikhangela iSpain lize elodumo kakhulu ngezenguqu lezi balomdlalo wababiza tikitaka wenguqu ukuthi ke benelisa ukudlala ibhola belicontroller linabanye lingela ukulithinta ngabona ukuthi iSpain ibhola balidlalayo ngama 80% possession bayagcina ibhola okwesigaba esingaka ukuthi ke enye iteam ithola nje ixoshanisa umoya but nansi ke iMorocco yenelisa kunzima kunjalo yanqoba loba nje inqobe ngama penalty athi sifujabela ukuthi inqobile but lakho singalula ngama penalty ngama penalty into enzima uzananzela ukuthi khona ke iGhana yapha ema penalty yehluleka okwaba ukuthi icine idliwe yaphuma ku competition izolo sibone iJapan iphuma ngokuhluleka ukukhapha ama penalty but nasi iMorocco ikwenzile iyajabulisa njalo sibonga ukuthi ke so kule iqembu nxa siya phambili ngale tournament siyaqhubeka sililandela njengama Africans.
Iwampi amaqembu obona engena kuma semifinals kanti lalo eliza phakamisa linkezo ubona kuyilipi?
Ngendlela amaqembu la adlala ngakho kunzima ukuthi yiphi engafika ku final but ngendlela adlala ngayo amathimu la akuluhlu lwesandla sokudla kulabo France labo England mhlawumbe iPortugal ngendlela edlala ngayo nxa bengadlalisanga uRonaldo abadlala ibhola elimnandi ibhola lesiqubu kakhulu balabadlala abaleminyaka emncane basebancane bafuna bakhona so bafuna lokubonisa umhlaba ukuthi bona abangcono so nxa bengadlalisanga uRonaldo iPortugal engaya phambili sivile kodwa ke uhlupha ukuthi ihlangana le Morocco emalangeni so lapha kunzima and then kule France le England unfortunately okulusiza ukuthi ke eyodwa yazo yemeli yephambili zona zihlala zonke ngeFriday but ke iFrance ilo Kylian Mbappe olesiqubu esimangalisayo iFrance ngoba ingadlalanga kuhle uMbappe ngathola nje ithuba lilodo uyahlohla but England layo labadlali abalesikile esimangalisayo ku midfield lapho ukontrola khona ibhola uJude Bellingham abafana abancane abalamandla ukuthi ke England uJude Bellingham angadlala kuhle England inganqoba but uthi ngoba France uzabe kumdlalo onzima lo ukuthi ke kuluhlelo sanga sonxele okulabo Argentina Netherlands Brazil yahuzima khona hapo kakhulu ekulisiza ukuthi ke eyodwa yazo yifuze ifike ku final but ngendlela iBrazil ayidlale ngayo sidla iSouth Korea ayabona ukuthi team efuna esilesikhathi ngawina ngicup but ele pressure ukuthi ithe ama-best footballers so ifuna ukuzowina iBrazil ifuna ukuzowina iBrazil uNeymar kade limele amagame amaningi lawa engekho ibedlala iwin then ke unfortunately male Argentina izadlala neNetherlands ongamaqembu amabili abantu abafisa ukuthi ngabe aqhubekela phambili ngoba ngenxa Argentina ngokuthi kulo Messi uMessi mele awine iWorld Cup ukuze kuthiwe nguwe umdlali best ever.